ukukhuluma ngabakubonayo bona okufunekayo lapha ngokubona kwami kebe sokufuna ukuthi yona igovernment yeZimbabwe uma befuna ukutshengisa lokho kuzakusuthisa laba abangapha izawo sokumele ukuthi benze izinto ezizatshengisela khonokho ukuthi sokulokuguquka ukuthi ngoba ukukhuluma esintwini ukuthi umlomo kawugcwalelwa mfula so bona bafuna ukubona ukuthi abantu bakwanjani sebebhukuthile bangale kwangikhona
kodwa ke okuyikho vele okungenziwa nguhulumende weZimbabwe kuyini ukuze ukuthi phela atshengisele ilizwe lweMelika lamanye amazwe ukuthi uyazama phela nakho-ke phela umnangagwa uthi uyazama kakhulu
antsho kufuna ukuthi kubonakale ukuthi kwini okuzanywayo kwini okusebenzayo ngoba ukufuna ukwenza into enhle ingakakhanyi ukuthi into yangikhona isiyenziwe angithi kuyachiyana umuntu athi nomna ngifuna ukwenze ngifuna ukwakha indlu enhle but nxa ingakayakhi laba abafuna ukuyibone umsebenzi wakhe bazamelela ukuthi bayibone ukuthi kathi indlu yona leyakhiwe inhle yini ingqobe isi kuhulumende weZimbabwe ukuthi yena abone ukuthi kwini okwenzayo ukuthi kulethele ukuguquka okufunekayo singakhohlwa futhi ukuthi bona laba abakhulumayo bengapha bale intelligence yabo so kulezi izinto mhlawumbe abazazi ezingekho ebantwini abanenge ngathi ezingekho kuZulu ukuthi azazi bona abazazi so kufanele ukuthi uhulumende layo uyazazi zona ezi zinto ngakho kasi ukuguqula khonapho kumele kuguquke khona kumele ukuthi kuzanje
kodwa wena njengengcwedi kwezombusazwe baba Moyo ubona zani kwini osokuguqukile eZimbabwe nxa kukhona nje
osokuguqukile kakhulu khathesi yikuthi nje abantu ba ngokubona kwami lokuzwa kwami abantu baya sebebayanelisa nje ukuthi baxoxe ngobumo wekhaya ezombusazwe zona yikho kakhulu osokuguqukile well okukhona okunye izindlela kunezinye indlela imigwaqo itharesi ifakiwe kodwa ke ithi njalo ifakiwe ayila anto abona lokhu kuthiwa ama-carriage way marking oh ya umgwaqo uba umuhle sibili kodwa awula ama-carriage way marking lama-sign kawakho so nxa umuntu ufika uwethekela uyisethekela ungalahleka ngoba kulama markings kuhle emgwaqweni so iyo nje inguquko engathi ikhanya ikhona kodwa ukwenza kwezinto okwenzakala kwezinto yikho lapho kakhulu okufuneka khona ukuthi kuguquke
ye pho-ke ubonani kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kukhanye sibulo kwenziwa nguhulumende weZimbabwe kwenze ukuthi izijeziso zenotho lezi zesulu
lokho mina ngiboni ngani kusezandleni zikahulumende weZimbabwe ukuthi uguquka ngoba izinto ziyaziwa ngabona laba kathitha abalapha e-America bakhuluma la beZimbabwe ngezinto abazibona zingahambi kuyo so kuse ingqobe nje zikweni ihulumende yeZimbabwe ukuthi yona ikuguqule yini khonokho ingakuguqula then kungalungisa izinto kuyaqalisa ukutshintsha bakhasela ukuba lesapho okwenza mhlawumbe ukuthi bakhulume ngendlela abakhuluma ngayo ikuthi bona bayibona inguquko maybe ngakufananisa ngale ndlela uyabona ukuthi ma singathi umuntu indoda lomkakhe nxa bangakhanya bengazwisisani abaphandle kabazwisisi kudla ukuthi kwini okukhathazayo omunye engayezithi unkosikazi bese sithi ha no mina vele kambuyeli ubaba luyahlupha antsho ubaba lo kumele ukuthi uyakwazi ukuthi kwini okuyikho okuthiwo ngumama ukuthi uyahlupha ngako so phakathi kwabo bayakwazi khona okuhluphayo nxa bengakaqalisi ukuguqula khonokho okuhluphayo phakathi kwabo thina siyabe sikhangele siseceleni siyabe sisithi kanti kanti kuhamba njani kodwa bona bayazana